Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo ele-MDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okhansila laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukhansila Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We launched the program to declare our assets. Though currently, as we are declaring publicly because of our organizations, as we are asking for money up until maybe in 2 weeks or so, services we are to declare publicly. But we thought in the latest in the association in conjunction with the organization, Yagontang, ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but sesiyilaunchile. Basically, the issue of declaring my assets is for now it's something voluntary. It's not yet a policy whereby each and every elected leader, so we force me to declare my assets. But at the end of the day, it helps because these are coming from my residents. But they complain which you know, my elected leaders are corrupt.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya isoziphathele ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone isenzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni kodwa kungatsheki izakhamizi ukuthi kuvila ukhansile obano nje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi wezompolitiki, kutho ukuthi amakhansila lawa azavuma yini ukuthi i-political party ibafose. Ukhansila uJeli lapho sitshela ukuthi umuntu kafoswa ukuthi adeclare pho iphathi yakhe ngadeclare, bazadeclare. Yikho sithi angiboni kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansila bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansela kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathesi abakabi public kodwa sesizaba ngu-2 kuphela out of ama-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi publicly. Kodwa sofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona leyo, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
UMnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansila bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Kukhanya i-directive le ivele ku-ephathini phezulu ukuthi ngobani obanikeza i-permission yokuthi bazodeclare ama-assets abo kabame until permission is given, and bathi permission le ezaphiwa after mhlaka 9 December khaya ingxenye after their congress.
Okhansila bakoBulawayo bonke ngabebandla le-MDC. I-Studio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla le-MDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokhansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadobhi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.